Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku9 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusiya phambili kuzaba lukhoni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane bemelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yelemelika elizweni. Izakhamizi zesigaba seWange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abazele besuka khona ngabantu abazele benobuzwa ngo.
Izakhamizi zethekela eFilabusi sezicothoze indlela amapholisa aphathe ngayo ukuqhamuka kwedlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi zalumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yelemelika kobulawayo laseHarare. Uhulumende welemelika wethule umbiko izolo icothoza uhulumende weZimbabwe ngenyathelo alithetheyo elokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeUSAID ezazilohlelo lokucubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa ezombusazwe. Uhulumende welemelika usole lokhu esithi uhulumende weZimbabwe uhlala esithi ufuna ukuvula amasango ukuze amanye amazwe azexhasa ilizwe ngenhlelo zentuthuko, kodwa nguye osexotsha inhlanganiso eziphathisa uZulu. Imizamo yokuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe iyehlule, kodwa senelise ukuxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende uyesaba lapho okuyabe kuxoxwa khona ngedemocracy, ngegood governance, ngerule of law, ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Lezo zinto zimtshayisa uvalo olukhulu kakhulu. Yingakho nje lapho okuyabe kuhlangene khona abantu engekho uhulumende kuxoxwa, kukhulunywa ngokuthi kungenziwa njani ukuze iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kube lentuthuko kuphela ubuyanga, abantu bazuze imisebenzi, kube lempilo enhle. Iyamethusa lento angayithandi. Yingakho ke sibona kugcine kudiphothwa abantu ababezihambela nje bengelacala besenza khona lokho vele abajwayele ukukwenza, ngoba nanku phela basipha imali njengabantu beZimbabwe bayayilandelela leyo mali bebona ukuthi kambe ngabe isebenze yini ngendlela efaneleyo. Kanti ke kuyadingeka yini ukuthi kube lenguquko ngendlela esetshenziswa ngakhona ukuze phela izale lezo zithelo efanele zizale, ukuthi kube lempilo enhle ebantwini bonke beZimbabwe. Yikho nje okuyinkinga khona lapho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani imizamo kahulumende eyokuthi angenelane lamazwe omhlaba lokhu ayekutsho esaqala uhulumende?
Kusiya phambili kuzaba lukhoni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane bemelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu. Ngakho ke lokho okwenzakeleyo kuzabuyisela emuva kakhulu yonke imizamo le ekade siyizwa ukuthi iyenziwa yokuthi kube lobudlelwano obungcono phakathi kweMelika leZimbabwe, okuzazala kudale ukuthi izijeziso zenotho zisuswe, ukube sekuncediswa ke iZimbabwe ikhule kwezenotho, ikhule kwezokubusa ngendlela efaneleyo. Lokhu ke kwenza kube nzima kakhulu kusiya phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lamuhla bekulokhetho lwama-by elections kumawadi amabili eChinoyi laseHarare. Owaqotshwa kuward 36 eHarare umnomzana Lovejoy Chitengu uncintise ezimele. Abebandla le-CCC abaqotshisa amalunga la ekhansili kabazange bancintise. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo eZesn ithi bekulabantu abalutshwana kakhulu lolu khetho. Izakhamizi zesigaba sewange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day elaphawulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations. Leli langa liyathokozelwa njalo lisiba isikhumbuzo sokuqakatheka kwamakhosikazi iminyaka yonke mhla zikumbimbitho 8. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngugcweleyo eseVictoria Falls.
Lumthimba obuzelwe ngabedlula ikhulu eChinotimba Wolu ubuqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ePathways Women's Girl Child Support Network. Inhloso yalumbuthano ibingeyokuzofundisa abesifazane ngophawu lalelilanga, inhlupho abahlangana lazo bephana njalo lenkuthazo yabangakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Ongumholi walenhlanganiso umnumzana Trimondolo uveze ukukhathazeka ngendlela adubeka ngayo ikakhulu amantombazana aqala ukuthomba ngokuswela imvunulo nxa besesikhathini ikakhulu emaphandleni.
Bagcina bengasakwani ukuthi behambe ngapi esikolweni.
Inkulumo kaNdolo isekelwa luphenyo lwabe-UNICEF abathi iningi ikakhulu emaphandleni akuleli lisebenzisa izichibi lamaphepha angahlambulukanga okubangela imikhuhlane ye-cervical cancer. Ukwehlisa lokhu kanye lokuthuthukisa omama, uNdolo uthi sebasungula uhlelo lokuthunga imvunulo abangayisebenzisa enya ngeni kanye lenhlelo zokugubha imigodi yamanzi esigabeni sewange begabela njalo omama izivande.
Sesigebile izikotshi ezingabe zifika o15. Sayenza lengadi konapho ukuthi omama bengakhi amanzi kuphela for domestic use. Omama sebekwanisile ukwenza izingadi, omama sebekwanisile ukuthola ngamasenti, omama sebekwanisile ukuthola amaclub, omama sebekwanisile ukuthenga ithukela, omama sebekwanisile lapho ukuthengela abantwana amasokisi, ama school uniform, lama the domestic violence engani seyehle.
Unkosikazi Anethi Sithole wenhlanganiso yeZimbabwe Vendors and Markets Association yena ukhala ngokudlengulwa kwabantwana okungavezwayo ezimulini.
Mina mama ngimyabi sokubuhlungu emntwaneni ngoba uyabufisa ukuthi kona kuthoni sokube licala ukuthi isihlobo ezinye bese zingani ngithwa kasi kubambi kuhle. So siyafisa ukuthi uhulumende angazi bangasinceza njani ukuthi khona isimo sonso ukuthi umntana amsedlomuliwe emntwana omncane kodwa endlangulwe intwana esihlobo. Ngiyabe seng ngimubi mina kakhulu nxa sefisa ukuthi kuthathwe umthetho oqakathekile oqinile ukuthi umntwana nabotshwe.
Ongumfelokazi unkosikazi Sibonisiwe Dube Sibanda uthi emakhaya inhlupho zokudlwengulwa kwabasakhulayo zandile, ethi yabo umthetho kufuze behlale belilihlo lalaba.
Ngoba kunjenje khathesi sengimlandile umama laphana ngumalume sibili udle ngumntanami zizanihlalele ezinihlo kambe shiwa wena mama masidube ungazi uhamba uyehlubuye bophisa umalume indaba inale njengalo kuyadlula lokhu kuyaphela lokhu kodwa emntakeni wami ngakupheli.
Iningi ebelikumbuthano lo licele kuhlangothi lukahulumende olubona ngezentuthuko ukuba lubaxhase ngemali yokuqala amabhizimisi. Bathi imbangela yokuhlukunyezwa kwabesifazane ikungabi le ndlela yokuziphilisa emakhaya. Bathi baye bebefisa ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukweluka kanye lokulima. Abohlangothi lo libakhuthaze izakhamizi ukuba zisondele emahofisi abo ukuze balolongwe baboneke njalo imali nxa ithe yabakhona. Bekukhangelelwe njalo ukuba labo mthetho bazazofundisa ngezenhlalo emakhaya kodwa kabasaphumelelanga. Indikimba ye-International Women's Day yalonyaka ithi invest in women accelerate progress, okuyinkuthazo yokuxhasa abesifazane ukuze kube lengqubekela phambili ephakemeyo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamshweshwe
lamlela nampa wafo wembulala.
Ukuze emaphandleni izakhamizi zetheleka eFilabusi sezicothoze indlela amapolisa aphathe ngayo ukuqhamuka kodlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi. Izakhamizi zithi amapolisa kawaphathanga kuhle udaba lolu ngokuthi yizo ezahlaselwa ngamabhambathi la, kodwa amapolisa wona engabaphathisanga kuhle. Ngalokhu sizithi abakhulu bamapolisa eFilabusi sokumele baphume baphele kokodlwayo. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngolwesithathu kulandela lesi sehlakalo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esipha lolu daba eseGwanda.
Amabhambathi la iningi elikhuluma ulimi lesona kubekwa besebelesikhathi behlukuluza uZulu kulumango ngendlela ezijiyeneyo. Lokhu kudala ukuthi omahlaba ithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi se-Insiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abavele besuka khona ngabantu abavele benobudlwangudlwangu okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhodabhoda ezigabeni eseduzane benze uganga lobudlova lobubhinya bokubamba abantu betshaya abantu bebathathela izimali zabo bebathathela nje into ezijiyeneyo.
Udlame olube khona ludale ukulimala kwabantu abambalwa ababalisa amabhambazi kanye nezakhamizi abanye bathwalelwe esibhedlela. Emhlanganweni oqhutshwe emaholo ngolwesithathu izakhamizi sola amapholisa zisithi yabe uhlangothi lwamabhambazi kungakho kabasabafuni kogodlwayo.
Kule mvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethusele ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola ngithi ubaba umathuthu ngawe uyaphuma eFilabusi sibiselwe omunye ozesihlalela eFilabusi sizegcinakala.
Induna uNdube layo ongene lo mhlangano uveze ukudana ngokuziphatha kumapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke enikhala ngakho ngokuzivile kutho okuhlupha lina kuhlupha mina. Angazi ukuthi abekhokhela bani nasigiji kabenza ithumiso naleyo basukumele phezulu basincede ukukhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona babamathuzi linto esiyikhangelele ukuthi lingakhetha uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani sukumelani phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eFilabusi ebekhona lawo kulo mhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezijenezi ezansi emaNdebeleni ikakhulu lapho kwenjiwa khona igolide. Kusenjalo sikhuza emhlola izakhamizi esamlodi eGwanda South ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwenya edamu lesizibini yambulala. Lo jaho befuna ukugeza ngesonto azahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiya bathe betshayisa abantwana labanambeni omnye wabo wasistano secabanga ukugeza wakhupha izigqoko eqeda nje ukukhupha izigqoko mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangotho olunakekela inyamazana abezimparks badukule enye ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi esamlodi lesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo ezihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxalo nkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe elelebha Economists and African Democrats iLead elikhokhelwa nkosazana Linda Masariva.
Njengabantu besifazana siyathaba kakhulu ngokuthi ilanga lethu Women's Day noma singathi Women's Month, kodwa silokuningi esingakwazi suthiseki ngakho esifuna ukuthi ngothola siyalungiselwa kungabe kumbe igovernment ekhona ngabantu nje emakhaza noma ngama political parties iconstitution ayilandelwa igovernment yethu ukuthi khona abafazi benze 50-50 lamadoda ku parliament noma ku council njengokukhuluma okuyenza itimi yethu this year ithi khona yona invest in women accelerate progress ngakho ke siyakhalaza kuhulumende wethu namhla ukuthi khona ibe yi 50-50 ngokuthi siyabona ukuthi khona abantu bonke abaku council abantu abaku ama member of parliament lana ibaqesela sephiwa izimali umnyaka ophelelelo baphiwa ama 40,000 lezi motha lezi sithengwayo siyabona ukuthi 40,000 yahamba ukuye notisa umuntu oyindoda nje kuphela bana ababe khona ku parliament yiwa bayitholayo kodwa abalutshwane kodwa ungothwa yi 50-50 ungothwa siyabona ukuthi khona abantu laba besifazana banengi abaphiwa imali lezi athi beza kwansi ukuziphakamisisa bephezulu bephambili labo sikhangela ukuthi khona nabantu abesifazana balutshwana abangena kupolitiki ngothi ngokuthi abafuni kumbe ngokuthi khona abalandaba layo hayi bayafuna sibili sibona ukuthi khona umnotho silibayabengela indaba zomnotho lezi bayabengela imali bayabengela noma imali yokuthi beqala amabhizinisi bayabengela ngakho ke sithi ungothi uhulumende uyanika abantu besifazana labo izimali ebatholise lawo kuthiwa ngamaloni kuyenzeka ukuthi khona ikho ezabisela noma abagcina inkukhu bekwanisela ukubisela amaloni labo kodwa ebaphile lawo amaloni
njengebandla lelithi kuyini elingakwenza ngcono lingangena embusweni
abantu beZimbabwe abayakwanisa ukuthi khona bengalandeleli umuntu olepopulism esithi khona umuntu olandelwa ngabantu abaningi belandele nje ngokuthi khona abantu abaningi bahamba laye ungothi abayekele ukezinjalo beqale belalele ukuthi umuntu uthini umuntu ukhuluma phezu kwani uthi uzayenzelana abantu manje bona baphongulandela nje ukuthi khona lo ngiyo umuntu olabantu abaningi kakhulu ngakho ke ngiyozawina wena ungazilandela ubani lo awu manje sihluphelani sithi khona abantu besifazana abavotele labo sibona ukuthi khona thina abantu besifazana sibanengi futhi eZimbabwe kuyehlula abantu besilisa njengelidi sibona ukuthi khona hayi abantu bonke abantu umuntu wonke ngothi asiyake sizame ukuthi ngothi siyavotela umama umuntu wesifazana njengepolitical party yethu sibona ukuthi khona lo muntu wesifazana uLinda Masarira new president wethu ngesikhokhelayo sibona ukuthi ngothi asiyake sifake umama ngokuthi omama yibo bayenza yonke sina sibona njengeparty yethu ukuthi ngothi siyangena kupower zakathi zathi umama wonke osekhaya emakhaya kakhulu othwala inkune ethwala umgqomo yamanzi ehambe 5 kilometers sithi ikhulumendo wethu uzamnika imali uzamholisa layo kuyimandla lana ukuthi umuntu wonke akula umuntu ongasebenziyo into esiyibonayo umuntu wonke uyasebenza umuntu wonke uyasebenza imisebenzi futhi ingakhetha ukuthi khona lo umuntu ongifazi awuyenzi lo msebenzi ngokuthi wona sifunda abantu amadoda benze ngokuthi abantu abangamadoda bebakwanisa ukuyenza okwamagetsi abantu abangamadoda bebakwanisa ukulungisa izimoto sithi hayi thina sizathi umuntu wonke wesinkazana wesifazane oyayifuna ukungena khona apha engene laye uyezwe sizacreate ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu laba bayendisa abantwana bebancayani bebotshwe silimbe 10 years besejele la ma-churchi la athi khona wona bayaphupha nje umntwana omncane beseyendiswa bebotshwe futhi kube yi-10 years kuyenzela ukuthi khona umntwana oyinkazana ebonakala ukuthi khona uyagcinwa ugcine kanjani njengakho ke sithi khona abantu kabavotele iparty yethu ngo-2028 kuyenzela ukuthi khona silungisise konke sithi abantu besifazana together we can
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-lead elikhokhelwa nkosazana Linda Masarira asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
siyabonga sithandekile le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathintwa ngumbhuqazwe weGugurahundi ePost Independence Survivors Trust, uMnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
kulusizi mahlabezulu ukuthi izanu PF sizama ukubamba amajournalists ngentamo ukuthi babhale ngalokho abafuna ukuthi khona kuphume ebantwini sebesithi amanye amazwi amabala angabhalwa asithatheni njengalelo ukuthi genocide sebezagqigqiza elithi mbhuqazwe sebezagqigqiza
manje baba mafa lithini lina ngalokho
sibona ngani konke lokhu kuyize izinto esingazivumelani lazo thina abe post independent survivor trust peace amajournalists aqeqetsha ayakwazi ukubhala izindaba uma kusemfeni kusemtchadweni noma kuseparliament angiboni ukuthi namhlanje sibengatshelwa baphiwa amagwaliba amathathu ukuthi lokhu dizalwenzi dizabhala lenje sokhanya ngani izinto sebefunzwa okuthiwa i-doctored perceptions ngakho ke sixwayisa abantu bakithi ukuthi into abayenzayo le ukuthiwa bafuna ukukhuluma ngegugurawundi izinduna zithungamela vela akukho ku-constitution is-unconstitutional abantu abaphiwa umsebenzi lo ngabe Peace and Reconciliation Commission efanele ngabe yiyo ethungamelayo abanye bonke balandele ngemuva
kungani lisithi izinduna zingakhokheli lolu hlelo
ubona ngani konke okwenziwa yilaba bantu abathi izinduna kazithungameli zona ezinye izinduna lazo zingama-victims zabulawela abazali bazo zabulawela abantu bazo izinduna kazibambi amacala okubulalana abamba izinduna amacala okuhlalisana kahle omdabu i-criminal case njenge-murder rap lokunye okuthile izinduna kazibambi ingxenye sebephiwe okuncinyane sebezaphinda baphiwe amakhompyutha bafakelwe amagetsi baphiwe izimota yikho ke la izinduna zakwethu sezizingcolisa ngiyazi kulezinye izinduna ezihlakaniphileyo zizagcina lazo sezizula ngoba izanu isebenzisa imali lengenzuzo hatshi okokuthi ama-journalist kawakhetha amabala hayi lokhu yinhlekisa kuyayangisa siza kubona sizayicela sivuthiwe bajonjana amandebeli siyabona
lo-ke bekungumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi Post Independent Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasibanda bebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo iqalela umuhla imidlalo yenguqu kusigaba saphezulu eseCastle Laga Premier Soccer League kusasa kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abanengi oza kuba phakathi kweqembu leHighlanders kanye lele Dynamos enkundleni yeBarberfields kobulawayo intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
imidlalo ebikhona namhla iphele kanje iqembu leCapes United linqotshwe nge-1 kanya yiChikenini enkundleni yeBata Arnel Movers lengeza iPlatinum Stars ibe ngutshiki lobhanqa 0-0 ngaseluveve iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 1 kanya ngasemandaba iZPC Kariba leTel 1 zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 ngasenyamunga kuthi iGreen Fuel itshaye ebulayo Chiefs nge-2-1 ngaseGreen Fuel Arena kusasa ngesonto kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi oza kuba phakathi kweqembu leHighlanders kanye lele Dynamos enkundleni yeBarberfields Fields. Ekhuluma phambilini kwalomdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uKelvin Kaindu ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye ngokuningi bezozibonela ukudla kwamehlo.
Ngombono wami lowu awusiwo umdlalo omkhulu kweleZimbabwe kuphela kodwa lokuzekazi leAfrika kokuthi ngabe uyatshengiswa kumabona kude ubuyelwe nguzulu wonke waseAfrika. Yebo kambe kube le nkulumo phezu kokuba khona kwawo ekuqaleni kwesizini kodwa lokhu kuphezu kwamandla ethu ngoba kuluhlelo oluvele olukhona.
Ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibandala ugcizelele ukuba kuqakathekile ukuba umdlalo udlalwe kungela nxabangxoza.
Sizazama njengabadlali ukuba sithokozise abalandeli bethu kanye labasizekela ngemali. Siyazinyakenye umdlalo kawusaphelanga kodwa siyabakhuthaza abalandeli bethu ukuba babuye ngobuningi babo bezosisekela.
Akweminye imidlalo yangesonto iqembu leManyika Diamonds lizanqikilana leleSimbabhora ngaseSakuva kuthi elewange lizadlala leleyada ngasemalahleni. Iqembu leRentals lona kalisoze lidlale kulimpela viki ngoba bekumele lidlale leqembu elinqobe kusigaba se-Eastern Region nyakenye. Lelo qembu kalikazakali ngoba kusaxazululwa isindaba phenduli yokuba yiliphi iqembu okumele lizodlala kusigaba se-PSL phakathi kweBikita Minerals kanye leTenex. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ukuthi amaphathambuso lona eliphakathi kokupheka idlalade lalo lakuqala ngemva kokwethula isingu ngomnyaka odluleyo. Nangu umkhokheli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani bathandi bomculo kuzo zonke indawo labalaleli bomsakazo emakhaya lasemadolobheni. Mina igama nguDesire Dube odabuka eTsholotsho eTatamtjena. Ngimele iqembu lamaphathambuso eleRumba engilisungule nomfowethu uMlungisi Mvundla naye sisuka sonke emakhaya eTatamtjena eTsholotsho. Kule ndima yomculo bezesihambe ibanga yakabili khulu kakhulu sisebenze phezu kwesengilitrack kulo mnyaka ophelileyo. Bayithandile kakhulu abantu ingoma yakhona ungawukuthi sasekhule sokwenza kulo mculo.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siyatholakala kulezi nombolo 0843055961, sitholakale kulezi futhi 0653618190. Ngokusebenza sisebenzela kulesi South Africa.
Abalandeli ubachiyela wapha maso?
Kulonyaka sisebenzela i-album esifuna ukuyikhipha, sisebenza ngokuyikhanda kakhulu. Kubana abalandeli bengaqhubeka besisapota kulaba abathe bayelula isandla kulo mnyaka ophelile basisapota beqhubeke bekwenza kulokhu.
Umculo omnandi kakhulu umculo wamaphathambuso esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeFilabusi zisola amapholisa ngokungaphathi kuhle udaba lwabantu abahlasela abanye bephethe amabhemba kuthiwa ngamabhambathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.